Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo mohle ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Abazihlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba ze Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazihlola ukhetho eZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters to exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lintatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalithumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwimbiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa lalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukene zelizwe mhla ka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters to exercise their civic
isadiki ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhla ka 23 Ncwabakazi sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo
ingcithi ecubungela ezombusazo omnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle
ukhulumende ophila kuhle lamanye amazwe ngukhulumende ophila kuhle lamanye ama ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngubuya azohlolisisa ukhetho kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lati hayi thina asilakho esingakufihla
kodwa enye ingcitshi ecubungela zombusazo omnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho
so lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani
iSADC ithi layo kayisoze ithathe icele isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwango lesithathu weviki ezayo ukuza kwiCommonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe akawubuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003 amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhla ka-29 Ncwabakazi imizamo yeStudio 7 yokuzwa imbono kakhulumende ngokukhulunywa yila maqula awe-SADC leCommonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhala ekhukhwini ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khona le ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo ngohulumende weZimbabwe okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. iStudio 7 yakweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le into esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube, usole kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, utshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle, kulo muntu obuleweyo eGrandview, kubantu bachawa emakhaya. Lachaya abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile ungenile emakhaya ungenile not only eMashonaland ungenile lemathebeleleni uhamba ePlumtree yabantu khona so bayasaba abasabi
uChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwa ngasizathu lokho ukubona njani
loko vele sibonile ukuthi khona uza kwenzakala ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama journalists abathethe South Africa abanye bangona bangasebenziyo vele ku media esibaziyo sizulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli ukuthi uthi khona eZimbabwe kulungile kodwa kulunganga So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want to be born with the Zagala. Kachesi nkuluma nginje, except Indura, kuna kuthula, but mbunabani bekohozele.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba nge-wrong futhi nxa wadlala ibhora yabukwazi ukuthi umuntu utshayela ibhora phezu kwegeti hayi engikubona ngiphansi lapha asiko lokho amadoda lawa athinga asaba akhulu yakufuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair election is impossible nakathesi sengingenile ePindura amapholisa asegcwele esitudini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe. Abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TRCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Agusi thandabu zithi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfo wethu omunye wama-champions abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu amapholisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula ama-poster bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani iZANU-PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe. I-TRCC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa akusimbisele emuva lokhu kusipha isympathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela uNkulunkulu uyasebenza phela sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oyili bathele i-petru baze batshise ngomlilo silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa baphonga ukukhangela nje silabantu abatshayiwayo amapholisa aphonga ukukhangela nje sokuphonga ufanana lama-high court lezeki kwinto ndawonye silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi nginga bophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa
umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-TRCC yiwo alwisana wodwa
ngike ngabhodabhoda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo, ngabona be-TCC labo befaka ama-posters abo, ngabona lalabo abakhokhelwa kumama uValerio I think nxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa. Thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba uMohadi lo chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Mbofu bonke beformer presidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengeZANU-PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokabakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu. Kodwa sesibabonele amalunga aweTCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana. So nxa even sokushisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manenge ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-TCC labanye abantu. Ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chickenini ngiyabona kwakusekechegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama-posters ethu senza loku laloku.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Abazancintisa ukukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa. Ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa ukuqeda udubo lwamanzi, ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokishi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala. Umnumzana Ngqabuto Mpofu webandla leMthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi zinenge induba ababhekane lazo ikakhulu elokishini leSpice Kop North.
Amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela. La engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge, umansipala wayiyenza kazange afake amabridge. Indawo yethu yayela amagetsi sasesikhangelele sathembela emasoleni, lokhu nge amasela asuka azenzela santando ukho ngisho loyedwa abotshwayo.
Umnumzana Edgar Ncube oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change ward 6 eGwanda uduzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Wabananzela ukuthi akulasikolo kuward 6, izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Canisius Nkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kunenge okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe nendlela ezokureyiza i-revenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamanisipala zihlala zingaholanga ngoba asilandlela zokureyiza i-revenue. Instead of ku-enforce imithi ama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi, zi-attract abantu abazabuya bezokuzoba lama-firm.
Omnomzana Thulani Moyo ebandla lezana PF owakhethwe ngancintiswanga kuwa-2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobha leGwanda ungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mine wadini yami, mine wadini yami. Akumelanga kumele ukukhulumela iGwanda. Nxa sise council sikhulumela iGwanda. Ngibumele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besipiscop. Ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai. Asiphiwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ukufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu eGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga ekhansilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukuzilela kwamanzi, ungatholwa kweziwe ngesikhathi, kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezichiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphelandaba athabalelayo isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Unkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchasisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP layo simelayo ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwaqweni lathi singavunyelwa ukuthengisa sithengisa khonapho kungekho emthwetheni.
UCharles Ncube ohlala eTshabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza labantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe la ma-project.
Bukanti unkosazana Patience Nkomo owesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadonja ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazi kamankomo wagcizelwa unkosazana Sakhile Ncube ohlala ePhelandaba.
Hayi thina sikhathele sirejistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba loba singaze sivota kulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla lezanu PF kulindawo unkosazana Cecilia Melody Verenga uthi abantu abavotele inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bePhelanda bachabalala vukani for 23 years i-opposition ibusa kobulawayo sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo akula change abayilethayo. Likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TBC ababili double candidate kulo msekelo wesikhulumelisa leli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo lo nkosazana Soleni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu woqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli oza kumela isigaba ngobuqotho e-parliament. Yilo mthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Okokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke lezi gamba emaningi lama-potholu. Kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo. Into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma behle phana ngemilomo abasekeli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TBC kuze ze-ZNPF ithathe isigaba sePhelandaba bachabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngapha ngaseTshabalala igama lango ngeze Jesus Banda.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday namhlanje sihamba lomculi kaMasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likaMandlovu incangebomvu yena osethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elangempela lokuzala ngeforty LP Chuma ngizalwa ngomalindi induna yami ngomsigana. Emculweni ngifike 2017 ngaqala ukurelease 2019. Insizwa ezingisizile insizwa kakhulu insizwa yasekheza bathi udla muva ngingobeza ngakwaZulu entubatuba ekunjaneni nenkunzi emnyama mfokamdluli nodiliza nodiliza mfokangwenya nodla liqhazela ikhulu ungazanisa ney'nsizwa nje ezingangivokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 0735654459 zenze number zasegoli kakhulu. Ku-TikTok inqele likaselo 1, ku-Facebook inqele likaselo ELPT noma inqele likaselo Njebomo ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngiyesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kimi nokuxhumana nabantu engisebenzisana nabo afana no-PM nobani bani. Kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kimi kongikhiphe inombolo zazo ongiyezanga.
Insizwa likhohlo likaMandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli izindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le-SADC le-Commonwealth asebefikele eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.